intengo owakhathesi isase stable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le US dollar. So kungaqhubeka khonokho kuzatsho ukuthi intengo izaqala ukukhwela ngamalanga alandelayo. So kumele sibili i-rate elikhona khathesi liqhubeke linjalo ukuze intengo ibe stable, ihlale stable always catchana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani iminyaka emihlanu le elandelayo phansi kukahulumende yenalo singabona umnotho welizwe uthuthuka na njengokuthembisa kwabo ngesikhathi sokhetho?
Nxa sikhangele kumele simelele ukuze sibe kwazi ukuthi uhulumende ufuna ukuthi athathe i-economy esiyanga, ngoba khathesi i-cabinet isile 1 week asikaqala ukubona ama-announcements amakhulu kakhulu. Ngathi mina kungaba lokusebenzelana phakathi ukahulumende le-business lezisebenzi, i-economy ingathuthuka sibili. Kodwa kungaba le lokungasebenzelana, kungaba lokudonselana kakhulu okukahulumende lesisebenzi, kuzaba nzima sibili, ngoba izisebenzi zizaqhubeka zikhala ukuthi imali abayitholayo inilutshwana. So kumele uhulumende ahlale phansi labosomabhizimusi lesisebenzi babonisane sibili ukuthi ukuze i-economy ithuthuke, ukuze sibe lamanye ama-sektari angavulwa, lenye i-industry engavulwa, singenza njani. So kuzamele kube lokukhulumisana okukhulu, njalo kuzamele sibe namanye ama-policy pronouncements avikela especially izisebenzi ukuze zingabi ngabayanga.